benze lokhu emkhosini owenzelwe esigodlweni selizwe le-Australia eZimbabwe obuqoqwe ngummeli wakwele Canada. Abathakazelele umkhankaso we-Yifoshi baqoqela abameli bamazwe omabili la eleMelika, eleCanada, Brazil, India, Japan le-South Africa. Abameli laba bathe kuqakathekile ukuba abesifazane labo batholiswe amathuba afana labesilisa. Omunye wabalobe amagama abo kugwalo oluphawula umkhankaso we-He for She okuveza uthi usekela ukuthuthukiswa kwabesifazane ngumnumzana Brian Nicholas omele ilizwe leMelika eZimbabwe.
Kumele sizinikize ukuthi siguqule indlela abesifazane abaphila ngayo. Siqala ngokubona ukuba batholiswa amalungelo abo ngokwaneleyo, ikakhulu abesifazane abangenelisi ukuzikhulumela kungabantu kazalo.
Omunye njalo osekele umkhankaso we-He for She ngu-Ambassador Phakama Mbete wakwele South Africa.
Ngoba phela zonke izinto ziqala ngokukhuluma, ngokuthi nizwane ngento phambi kokuthi-ke nenze ezinye izinto. Ma ningekakhulumi nizwane, ma ngabe le movement ingekakhulumi nabantu baseZimbabwe ngokuthi kufaneke izinto zishintshe ukuthi sibe ne-gender equality, akukho into ezolo.
Uchasisa ngakunanzelela esekhula okuyikho okumenza ukuthi aqakathekise abesifazane.
Yo mama bayinsika ezistrong ezibalulekile ze-family. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi bakhululeke emphefumuleni, engqondweni, nasekwenzeni ukuthi basize ukwakha amafamily. Ngaleyo ndlela bakhe isizwe saseZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Sindiso Moyo obesemkhosini lo eHarare owenziwe ngolwesithathu.
Ilungelo loluntu labesifazana liqakathekile, kodwa nje elizweni lakithi kumbe ngathi ku-Afrika jikelele izinto nje ezingazwisekiyo kakhulu, ikakhulu kobobaba. Indlela eyenza ukuthi kungabi njalo ziningi kakhulu. Okunye ukuthi abantu abakwazi amalungelo oluntu. Yokuthi impumelelo yezwe ukuthi ibe khona, kumele ukuthi omama labo baqakathekise kuwo konke abakwenzayo.
Ukhuthaza abesilisa ukuthi baqakathekise ukuthuthukiswa kwabesifazane.
Ngithi kwabanye baba kasikhangele, akasiphatheni izimuli zethu ngendlela enhle elokuthula, kungekho ukulwa emizini. Njalo nje sibaqakathekise ngoba yibo phela abasiphathele imizi, yibo phela abavisa abantwana, yibo phela abenza konke. Singabaqakathekisa, siyaziqakathekisa thina.
Abaqoqe umkhosi lo babize iziphathamandla zakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abantu bonke kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele basekele ukuthuthukiswa kwabesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.